emhlanganweni bentatheli zindaba ukwethula imbono yabo phezu kokwenzakala kusukela kuqhamuka udlakela ngemva kokutshengisela okwabizelwa ngabeZimbabwe Congress of Trade Unions mhla ka-14 kusiyafika umhla ka-16 zibandlela lonyaka. Umqondisi we-ZDD uBishop Anselmo Magaya usole inyathelo elithethwe nguMnangagwa ukumema umhlangano nenkokheli yamabandla e-State House.
They shot people and killed on the 1st of August. They actually killed people a few weeks ago.
Badubula babulala abantu mhla ka-1 yamalazi ngemanje. Babalele abantu njalo kumaviki amabili ngesikhathi uZulu etshengisela kwaqhamuka odlakela. Yibo ababangele umonakalo kwezomnotho wethu. UMongameli Mnangagwa bekumele ngabe udinge abanye abantu ukuthi bakhokhele kulokho, hathi yena ngoba yena uvele ungcwele.
Ingcweti yecubungula ezombusazwe uMnumzana Colin Ncube utshelela umsakazi ukuba uvumelana lokuthiwo ngabe-ZDD.
Singathi labade besilwa, omunye besesithi wenade besilwa lawo buyalapha endlini yami sixoxisane sibone ukuthi singenza njani, akusebenzi njalo. Njalo ukuthi ibe nyaka laba kwezombangazwe ayisincedisi uZulu. Ukukubiza khona ukuthi asihlangane nini sokudivide ilizwe futhi.
Okudingwa ilizwe, uncile uthi yingxoxo uqobo ezigoqela inhlangothi zonke zempilo elizweni, njalo kungabi ngabezombusazwe abazikhokhelayo.
Kulamanti esiwathi ngama-stakeholders ashiyene etshiyeneyo kakhulu angancedisana nalaba abakwezombangazwe, bencedisana lo mongameli, atsho ukuthi umongameli ebe nguye ophambili okhethayo ukuthi kathi sizokukhuluma laba bezombangazwe. Kusasa sikwazi ukuthi uzabiza kobani. Thina sithi idalo kumele ihlanganisele mina lo muntu nje kazana, hayikhona abasemqoka nalaba afisa ukukhulumisana nabo.
Umkhokheli welinye lamacele amabandla eliphikisayo le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa akayanga emhlanganweni wenkokheli yamabandla aphatheka kukhetho lwanyakenye obizelwe nguMongameli Mnangagwa e-State House. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.